akunakungcono kukhona sisukhuluma iqiniso ngoba vele ungezwa isikhathi esiningi izinto zingabo ungezwa zizimbi eHarare usukwazi ukuthi nxa usethu usiza ngapha vele sobe singela lutho. Iqiniso lifanakuthi isibhedlela sikhona sibili siyavulwa nje ukuthi sivulwe abantu behambe beyefika bebathola udokotela beyathola amanesi but after that akulalutho abalutholayo esibhedlela. I-pharmacy is almost virtually always empty. I-basic drugs nje ongafuna esibhedlela ngawakho amaphilisi abotshukela awe-BP ama-pain killer into ezifunakala nje all the time awuzitholi. Zonke abantu sebesiyabe siyafuna ama-pharmacy and ama-pharma private pharmacy ayadura at the moment ba-charge nge-foreign currency and you can imagine situation esegwanda nge-unemployment ukuthi abantu basuka bayithathe ngaphi imali yena le.
Kodwa emaklinikike labo abafuna usizo nje lokuqala
iklinikhi esilayo lapha egwanda edorobheni iyodwa e-council and layo isuka ibe limited ngoba vele ama-resources e-council mancane kakhulu ukuthi angeke akwanise ukurana iklinikhi ngokupheleleyo. So babe bethembe isikhathi esingi bathembe sona isibhedlela siba ku-attend eklinikhi bekurifuye esibhedlela so besefika esibhedlela bengatholi lutho. Besekusiba wesi-ke manje amaklinikhi angaphandle kwedorobho okuyiwarifuya kakhulu esibhedlela segwanda akula lutho emaklinikhi aphandle kwedorobho nxa abantu befika bekhuluma ngapha edorobheni bacaca nje ukuthi akula lutho ngitsho yona ibhandisi ngitsho ini emaklinikhi indawo nje ukuthiwa bayafikela laphana kwezinye indawo iklinikhi yonke ilo nurse oyi-one maybe nurse aid ongaqualified kangako lo nurse maybe omunye nje okusiza ukuthi kuze befike odokotela emaklinikhi lawo hhayi kabafiki.
Yake lizwe ngalabo abathi babadlulisele impilo kumbe UBA ukuthi lakho bafika belatshwe yini?
Baningi bedlulisele UBA bedlulisele impilo ikwenza nje i-health system yeZimbabwe yonke sisiyewakathi esilele phansi angathi uhulumende why engakuboni khona lokhu. Sibona imali eziningi ziphuma ama-million thize siyathenga izinto zama-riot police siyathenga izinto ze-army but benga-prioritize ukuthi vele kube ikhiphe ama-health centers.